Uhlupho lukhona ukuthi ukufafazwa kwembiko kukhanya akuqhelanga kangaka, akukho esimeni lesiyana esingasifisa ukuthi nxa sibhekane lalo mkhuhlane abantu bahlale bele current information ngokwenzakalayo. Okukhona kade singamahungahunga okuthi kulabantu abathathu ababanjiweyo lo mkhuhlane kuma quarantine centers ezikolo, kodwa akukakhitshwa umbiko esingathi ku-official lokuthi abantu baziswe official ukuthi kulomkhuhlane abantu sebebanjiwe lomkhuhlane. Kungakho ke kuba ngamahemuhem ukuthi sokule problem enje, so abantu kabala siqiniseko sakho. Kungakho abanye bayakuphika bethi ngamanga, abanye bathi liqiniso. So kusadingakala nje ukuthi ubukhokheli obukhangele zempilakahle mhlawumbe kube lendlela yokwazisa abantu ukuthi oku-officially kuyini.
Abantu bona bathini nxa belalele amaradio besizwa ukuthi inani laba lomkhuhlane lo likhuphuka mihla lamalanga?
Abantu ngokukhwela komkhuhlane osukhona, so ngakho ke abantu sebeqalile ukwethuka ukuthi babone ukuthi really umkhuhlane ukhona. Umkhuhlane lo ukhona, ungababulala. Sebeqalisile ukwethuka, kodwa ngenza indaba zeswelo ezinengi lo mkhonomo onzima, kuba nzima ukuthi abantu bahlale ezindlini, abantu bemaintain o-social distancing wona laba ngoba naba belokhe beqhubeka nyana ezitolo bedinga othukela. Abantu sebebuyele emgwaqweni ukuthi bayethengisa izinto zabo kwazela ukuthi baphile. Kodwa sikhangele futhi le ndaba lekhulunywayo yokuvulwa kwezikolo. Abantu bayathi ukuthi izikolo kazime ngokubana zingaba yindlela yokuthi kuthelelwa abantwana lomkhuhlane. Konke inkulumo zonezi ziveza ukuthi abantu sebelokwesaba, abantu kabasathembi okwenzakala, abantu sebefuna ukuthatha ama preventive measures lanxa nje kulezinto eziningi ezehlulayo ukuthi bakwenze ngokupheleleyo.